Embikweni wabo abawukhiphe izolo abezekhi bathi sebezaqala ukuya ezigabeni ezehlukeneyo bebhalisa amabizo walabo abafuna ukuvota lonyaka njalo bathi lolu hlelo luveza ukuba sekuyisibanga saphezulu sokuqala samalungiselelo okhetho lonyaka. Ingcishi ezicubungula ezombusazwe lapha amabandla aphikisayo bathi kumele kube nendawo eziningi zokubhalisa ukuvota ikakhulu emadolobheni lapho kuhlala khona abantu abaningi. Kodwa ngomnyaka odluleyo indawo zokuvotela zazinilutshwane kakhulu. Umnumzana Msondolwa Ndlovu webandla lezaphu uthi kuqakathekile ukuba kube lendawo ezithe xaxa zokubhalisa ukuvota.
Kuyasijabulisa ukuza ukuthi uzeke uyafisa ukuthi ememezele ngokuthi abantu bayeregista ukuthi bavote. Kodwa-ke inkinga esilayo thina njengezaphu yikuthi isikhathi sonke nxa bekhuluma ngaboblitz bathi bayenza iblitz. Iblitz yakhona yenziwa kakhulu kumaphephandaba. Umphakathi kuyabe kulutshwane ukutshengisela ukuthi bamatasa ngodaba lokuthi abantu bayaregister ukuthi bayevota. Into ebalulekileyo kithi yikuthi ama-registration centers awabe maningi.
Okugcizelwe ngumnumzana Gift Siziva webandla le-Citizens Coalition for Change na othi kumele uZulu aphiwe ilungelo lokuvota njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe.
Siyamukele kakhulu indaba yeblitz eqala mhla ka-12 ifike mhla ka-21. Sikhuthaza abantu beZimbabwe bonke jikelele ikakhulu ontanga ukubana ke siyeregister ukuvota ngenxa yokubana udubo luseZimbabwe luphela kuphela nxa umuntu wonke engabhalisa ukuvota. So siyencourage abantu ukuthi bekhangele ukubana kurejisterwa ngaphi abantu beregister ukuvota ukuze eZimbabwe kube le nguquko.
Kodwa ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebelungele ukhetho esithi bayawethemba umsebenzi wezeki.
Sisephakathi kohlelo lokukhangela ama-structures ethu pheceleze okuthiwa i-self building, yiyo ezasibonisa ukuthi singakayi lasekhethweni kathi vela bethu bangaki. Yikho ukuqakatheka kwama-structures. Asisobandla eliphomba ukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli, olama-politbureau members, olama-central committee members, provincial structures, ama-DCC, ama-district, ama-branch, uze uyefika kusele ngabantu be-ZANU-PF labo. And yiyo i-platform ezasenza sinqobe ekhethweni olulandelayo.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla ezombusazwe benze konke okusemandleni abo ukukhuthaza abantu ukuba babhalise ukuvota.
Sikhangelele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ifake indawo eziningi ezokubhalisa ukuvota, ikakhulu sikhangelele udaba lokhu indawo ezilabantu abaningi ezinjengemadolobheni lezinye izindawo lapho nxa sikhangele izekhi ama-constituents ewadwebayo ku-delimitation ukuthi kuhambelane le ndawo labantu abasendaweni zonalezo, ngoba sikhangela i-census isitshengisela ukuthi amadolobha ethu asilabantu abaningi kakhulu, kodwa abaningi abantu laba abarejistanga ukuvota kakhulu eBulawayo, leHarare, lezinye nje lamanye ama-towns.
Izekhi yazise njalo ukuthi izaqala imizamo yokufundisa uZulu ngokuphawula kwemingcele emitsha i-delimitation isithi le yiyodwa indlela yokuba abantu bazi indawo abazavotela kizo lonyaka. Uhlelo lolu luzawuqala mhla ka-12 luphele mhla ka-21 Mbimbitho. Ukuthi labo abayabe belokhu befuna ukubhalisa ukuvota bazagcina ukwenza njalo ngemva kwamalanga amabili umongameli Emmerson Mnangagwa esiyazise ngosuku lapho okuzavotwa khona. Ngakho-ke izeki ithi isizamelela ukuba umongameli atsho lolu suku njengalokho okushiwo isisekelo sombuso, kuthi ngemva kwalokhu izahle itsho ukuba uhlelo lokhetho lumi njani. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.